Izakhamizi esiqoqela zozithu mangosela leziwe emakhaya ngoba zingenelisi ukuthenga ukudla ezitolo ngenxa yentengo ephezulu. Kodwa umumbe ezothola phansi kohlelo lukahulumende uphehliwe. Unkosikazi Athalia Ndlovu, isakhamuzi seNtebe, uthi batsala lo mumbe omlutshwane ngemva kokulahla ophehliweyo ongeneliyo uqeda inyanga eyodwa.
Indlala inkulu kakhulu lo nyaka, akulanto erayithi. Abantu lezifuyo konke kuyafanana. Loko la ehulumende zama ukuletha ukuwamangamasakalokho komumbu kubuya kugcwela idoti vele kokuthi uyakhipha amagogo kwamabili kuphela. Kuzima sibili indlala yelo nyaka sibili hayi.
Amazwi akagcizelelwe ngunkosikazi Maggie Moyo, isakhamuzi seMawane oneminyaka okuzalwe ngamathumi ayisikhombisa lantathu othi phezu kokuba umumbu phehliwe bathwala nzima ukubhadala iindleko zokuthwala lowo mumbu.
Iyamangalisa indlala imbi kakhulu ngoba vele kasilalutho kusukela noma benalala siwahola amanye siwahole ebolile siwakhiphe siphephe uyesuzigogokelilodwa elinye lonke amabele lonke ebolile ngoba nxa ungela mali isaka lakho liyathatha liphomoya. Manje mina ngingugogo kenje yayithathana.
Umamoyo ugcizelele wathi ngaphandle kodubo lokudla babhekane njalo lo dubo lokusilela kwamanzi esigabeni sabo.
Ukuthi singathi siphila kuhle emaphandleni hhayi ngoba le damu amanzi esiwanathayo yilana le rusi siwakhepha edamu phakathi edamu phakathi edamu kanye nezibayenza imthombo kunathi sinkomo banathi sezembuzi sibe lathi sesithelela ngathi sihalapha ekhavele serusini avela kulabuhle emawane lapha ngoba noma sikhangelisa zawuthoma uyifile ngendlala.
Izifuyo kanye lenyamazana zendle lazo zibhekane lendlala kulesi sabelo ngenxa yokuthabalala kwamadlelo lokuzilela kwamanzi njalo sezedlula inkulungwane ezilithumi inkomo esezibuleyo indlala ezansi emandebeleni. Umnumzana Shepherd Ncube Ntepe uthi simo sendlala sibi lonaka njalo sethenga isikuba ukuze ahlenge inkomo zakhe.
Drawuthi yalo nyaka inzima kakhulu, ngiyazama ukuncedisa inkomo ukuzinika istokfeed nokuzinika utshani, ngihlanganisa utshani lestokfeed namahlanga kwezele ukuthi zizame ukuthi zithole amandla nesawudu. Hhayi, isimo sendlala sikhulu kakhulu vele lo nyaka esayidini lezifuyo ngokuningi vele zifile zibulawa lindlala, la manzi ahlupha futhi.
Sinesakhamuzi seNtebe umnumzana Collins Banda uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zithole imfundiso yokulondoloza imvelo ikakhulu ngalesi sikhathi sokuguquka komkhathi eseclimate change ukuze kwenqatshelwe indlala.
Kalezi kunje seyizulu lingani, enye imbangela nje ukuthi i-deforestation eyenzakalayo inkulu kakhulu. Ukungcola ukwenzakala phandle lapha esingathi i-pollution kukhulu kakhulu, kusilama plastic ongawabona lapha uchaya luvale ukuthi njengoba egqibeleka phansi ama-pastures lokwenza singathi amadlelo ezifuyo zethu ayaphela ngoba lapho ukugqibela khona ama-plastic konke lawa kusoze kube khona ukuza kumila futhi.
Ukhansila kawa-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi ngenxa yokuthi uhulumende kala mali yokusungula inhlelo zokuphathisa zulu emaphandleni iningi lezakhamizi selisungule inhlelo zokusigebhela imigodi yamanzi.
Sengilobe inhlelo njengokhansela endwenzayo ngikhulumisana nezakhamizi ukuthi zizibonele ukuthi zigebhe imigodi. Sofa ngithengi laphana ema-11 ngeviki ephelileyo ngathola abangale khona line bathe bala imbuzi imize ngu-34 bathi bafuna ukuzithengisa bagebhe imigodi yabo. Abalaphana ehangwa bathi bona bayacontribute ama-R1,000 each imize ngu-27.
Esethula uluhlu lokubuthaniswa lokusetshenziswa kwemali kahulumende ibhajethi ka-2020 ngolwesine, umphathintambo ezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uzakhupha izigidi ezedlula ikhulu zamadola 128 million ezasetshenziswa ukwakha idamu le-Causeway elikhangelelwe ukuthi liqede udubo lwamanzi emaphandleni eGwanda. Uphinde wathi uzasebenzisa ibhiliyoni elilodwa lamadola ukudingela uzulu ukudla elizweni lonke jikelele ngoba iningi libhekane lendlala. Izulu liqalile ukuna kuleviki endaweni ezithiyeneyo osekulethe ithemba kuzakhamizi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNtebe, ngu-Albert Ncube.